khathesi ke ngecorona virus kungakhozwa. Thina akasizange sime. Akuzange kube lenkonzo singakhonzi. Ngababiza abazalwane ekhaya lami ukuthi buyanini sikhonzenini sigqokeni amamaxi senzeni ama social distance sisanitize sikhonzi singelukeli ukukhonza ngoba singahlala singakhonzi sizagcina sesisiwa kodwa abanye besaba abazange babuye ukuthi sikhonze kodwa abanye bebebuya sibili sikhonza okwakhathesi thena khona sokuthi ekugcineni bese sibaningi kakhulu abantu sebebuya ngoba besiyitshaya la ma-keyboard beze siduma sibuya amanye amabandla baripotwa ukuthi bayakhonza bahle besaba kodwa mina ngathi hayi bazalwane singesazi uNkulunkulu ulathi njalo ejilo laphana ukuthi mosi ngilawe ngathi uNkulunkulu ulathi akula kubotshwa esiza kubotshwa asikhonzeni
kodwa libe linanzelela iziqondiso zonke ze-social distancing lokumaska
yebo sikwenza sibili besi
udubo lolo olwe-coronavirus luliphathe okungakanani lina njengesigaba njengenkonzo yenu
hayi esigabeni lasebandleni hayi kayikho emphandleni hayi akulahlupho sibili hayi akulahlupho sibili ngayi coronavirus akula mntu oko wafa esigabeni ngayi coronavirus
Ikho-ke kathesi sokukhulunywa ngejekiseni le-vaccine. Selilizwile yini khona ngapho emangweni wenu?
Sesilizwile ye. Ye, siyakhuthaza sibili ukuthi sihlatshwe kodwa abanye bathi kabafuni ukuhlatshwa. Sithi abantu kabahlatshwe ukuze sivikele umkhuhlane ngoba siyababona sibili ama-frontline guys lapha ku-TV behlatshwa. Siyabakhuthaza sibili abantu ukuthi hayi lingayengani abanye bayayenga abanye bathi singahlabeni umuntu asuka ehlaba kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshe lami ngibatshela ngitho njalo nti sinezitapa lapha endalweni lapha sasihlatshwa kudala bona OBCG bona ngithi hayi ukuvikela kuvele kunjani kuqakathekile manje hayi abaningi abakuzwisisi sibathi hayi kuthiwa ungahlatshwa abantu bangahlatshwa bayafa ithi hayi thine enyuzini asikambona ofileyo